Abantu baqale ngokuhlabela ingoma yelizwe yalandelwa ngeSADC leAfrican Union embuthanweni obuseNational Sports Stadium. Umongameli Mnangagwa utshele abemelika ukuba izijeziso lezi seziphazamisa inhlalakahle kaZulu kizo zonke inhlangothi.
This injustice of sanctions on our nation.
Asingeke sakuvumela ukuthi kuqhubekele phambili ukubandlululwa kwelizwe lethu kanye lezomnotho. Sokwanele mazesulwe lezijeziso khona manje. Konoku ukuthi kuyabekwa imigoqo elikhuni ifakelwe lizwe lethu engabekwa kwabanye abantu akulunganga njalo akumelanga kuvunyelwe ukuba kuqhubekele phambili. Ngalesi sizathu sithi thina sokwanele masisuswe lesijeziso.
This is the basis on which we say enough is enough.
Iningi labantu kabazihluphanga ukuphatheka kulomkhankaso wokuthi zesulwe izijeziso zomnotho ezetheswa ezinye iziphathamandla zezanu-PF kwabizelwa ngabenhlanganiso yeSADC. Umkhokheli wenhlanganiso yamakholwa esimoslem eZimbabwe eSupreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe uSheikh Ismail Dua ubekhona laye emkhosini wanamhla. Umsekeli kamphathintambo wezomvikela uMnumzana Victor Mathemadanda uncome isinqumo esithethwe yiSADC ukubasekela.
Ngithi kumele kube njalo loba abantu beZimbabwe bathona ama-sanctions kumele ahambe loba ama-sanctions ayaphazamisa into yonke eyithiwa into yeZimbabwe.
UMathemadanda uthi zingesulwa kuzakwenza benelise ukulwisana le nkohlakalo.
I-corruption is an indication yokuthi into kazimanga kuhle. Nxa into ingakwani ebantwini i-corruption iyathi ivuke. So ekumele sikwenze first ukuthi silungise indaba yama-sanctions. Ama-sanctions engahamba sesilwa le-corruption.
Kwasekelwa ngumphathintambo ogatsha lwezamabhizimusi amancinyane lokuthuthukiswa kwawo uNkosikazi Thembiso Nyoni, yena osele kakhulu bonke ababeka uhulumende webandla le-ZANU PF umlando wokucatsha ngodaba lwezijeziso.
Ama-sanctions ayaphila kodwa ama-sanctions yi-corruption. Kaqala khangele kulabantu abebefuna ukubhadalela abantu babo ngaphandle kwelizwe izimali zabanjwa i-America. I-America yenza imali ngathi.
Umphathintambo ogatsha lwezemali lokuthuthukiswa komnotho welizwe uProfesa Mthuli Ncube laye uthi uvumelana nomongameli welizwe kunkulumo yakhe yokuthi zisuswe ngokushesha lezo zijeziso ezabekelwa iZimbabwe.
Umongameli bemele ukukhulumile sibili wathi ama-sanctions kasuswe okwenzela ukuthi sizuze ama-credit lines okwenzela ukuthi khona zisupporte ama-industry yethu, abantu babe le misebenzi, kube le job creation. So we need these sanctions to be removed.
Bebekhona labameli bamazwe angezansi lezwekazi le-Africa abagoqela owe-South Africa uMnumzana Mphakama Mbete. Omela ilizwe leMalawi kuleli uNkosikazi Annie Khumwenda uthi seziphazamise inhlalakahle kaZulu lezi zijeziso hatshi eZimbabwe kuphela kodwa lakumazwe angomakhelwane okubalisa leMalawi. Isikhulumele enhlanganisweni yeBroad Alliance Against Sanctions enguye njalo omunye wabasungula linhlanganiso uNkosazana Salingoni uthi kuyabajabulisa ukuthi usungenelwe ngabenhlanganiso yeSADC umkhankaso abekade bengawo wokuthi zisuswe izijeziso ezabekelwa eleZimbabwe. Lumkhosi uqale ngokufola abekade bephatheke kiwo besukela endaweni eyetheswa igama lokuthi Robert Gabriel Mugabe Square ngabebandla leZANU-PF njalo bekukhokhelwa ngumkamongameli uNkosikazi Auxillia Mnangagwa, yena ofole waze wayafika enkundleni yeNational Sports Stadium. Abaphatheke kulokhu kufola kuqalele endaweni yeRobert Mugabe Square obekukhokhelwa ngumkamongameli uNkosikazi Auxillia Mnangagwa, yena obekhatshwe ngumphathintambo ogatsha olubona ngezamabhizimusi amancinyane lokuthuthukiswa kwawo olwe-Small and Medium Enterprises Development uNkosikazi Thembiso Nyoni. Abebandla le-MDC elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa bona ngabazihluphanga ukuzaphatheka besithi uZulu weZimbabwe ubayangisile abeZANU-PF ngokungabuyi kulo mkhosi. Abezokholo abaze kulo mkhosi ngabohlangothi lwe-Sports Story kanye labeZion Christian Church. Abacebisi bakamongameli ngaphansi kwe-Presidential Advisory Council PAC labo bebengekho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.